Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Donald Trump I populist ama populist labantu labana ba appeal to people's emotions kodwa ke singathi yalandzela uKamala Harris akwenzayo ikuthi uyabezama ukufaka ama facts
iqhubeka ngela phambili imkhankaso wekhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Bengicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani itho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka izimbabho yohlala kwele Melika uthi usevotile. Nguqhutshwa ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithele Zimbabwe lingenela kakhulu kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party uchodoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini koluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane uDonald Trump yipopulist. Ama-populist labantu labana ba-appeal to people's emotions. Ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalenzondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa ke singathi yalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyabezama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics kabalandeli kakhulu kabathandi bona bayebefuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho into zokubadlula abantu bakwezinye izizwe mbizalwana zakwamanye amazwe ukuthi zingene konke lokho kala into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe ela bunjwa abantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko ka-Trump. Ikakhulu ngakhaya labantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu azi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko ka-Trump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina abakhuluma ngento eziqondileyo abalandela uKamala Harris bona labo bazamlandela ngembiko yakhe bayibonayo ukuthi umuntu lo okhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana ke sokungaba ngujikile obhanqa kusiyafika ekugcineni kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana kumba ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangele ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpomela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force umbe baphula ama masizi kangako kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, umuntu osomabhizinisi omkhulu kakhulu owaziwa ngabo Starlink, owaziwa ngabo Tesla njani njani izimoto zakhe leziyana. Yikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo somabhizinisi abanengi njalo bangamsekela kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk ngoba vele bona ngama capitalist kusiya ngale. So wonke ama capitalist labantu aba capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke ngaba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani basekela ama-democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la yacine njani. Ecine ethola ama-votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again. Bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica yokumele ibuse umhlaba wonke, iAmerica yokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of amawozi, iAmerica yokumele yenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations umbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma Democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni ihealth, asithuthukiseni social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapensheni abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu kana kumkhankaso wama-Democrats, okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden, labanye abangabe besekela uKamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo we-board ye-Rural Communities Empowerment Trust. Esixoxelayo ekobulawayo silokhe sikudaba lunye odabuka eZimbabwe ohlala kweMelika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenzwa lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York uxoxa kabanzi ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibe ngicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes
bekunjani ukuvota kona
ah kube kuchaza ngifunde ezinye izinto ngiyabona ayisekuyingeke esikhathi ngivota elizweni leli ezinye izinto angizi angibengaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vela kwazi paying attention nge excitement. But this time you've been paying attention. You're paying again. Baya kubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebe sebe kunika ukuthi inguwe yini lo i-address yakho yini ngakuyikho sayina ubususayina khonapha kucomputer usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho so uyabu expect ukuthi uzafika kule mabhokisi alama-ballots and all that it's printed on demand ubekuprintela bekunika khonapho bekunika even ingalaluthi phongu kuba la malisti abantu abangikhona abavotelwayo ibekunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho okuvothwa khona okule-secret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho ngawulo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lelani ibhalothi abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mbele ngilo mubuzo bese ngizibuza umama lowo wathi hhayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engavulanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyobalelwa kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebeseli ubusulingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibhandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma bhandi
ye nxa sukhangela-ke khonapho kule mbuzo eyabikhona khonapho-ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangi yini
imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa liyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care ongumfazi mbo indoda liyavuma yini ukuthi isibe le iNew York State ibe le rule yona le ukuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungwesifazana kumbe uyindoda kumbe uyakhona like labana abakathethe abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona.
Singathi ke nxa uphendula umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni.
Ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha i-ballot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasengisithi umbuzo wani sengisengikhangela sengitshengisa sesithi ngingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhaloti yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwe-ballot.
Ye, nxa sukhangeleke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe?
Kuyehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya babe kube kulomsindo abantu betshaywa kuyenza izinto eziningi. Last year bengikhaya bevota ngivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba. So ngabo ngaba le time yoku-experience ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya. So ngoba ngahlala emazweni for a long time. So ngithe ngingena khona laphana obaba sengoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good. Abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini. So bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wenu ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe lama-implement.
Lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Albany apha New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Bola abahlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola eMelika i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside edembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba ulezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu kodwa kukhanya bebeyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phose izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywa ngumnumzana Jane Van Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphatha intambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries with correct.
Sesinikeze abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekele ngumphathi intambo obona ngenswelo zikahulumende, umnumzana Julai Moyo othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first, we benchmarked with $8 US dollars per person.
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo $8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza $40 sisebenzisa isilinganiso samaziko.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili, amadola eMelika, $8 iyimali yohlobo lweziki. Kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala othi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beggar is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalwa engamachuma ayisithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
10 kg empupu $7, amaveji 50 cents. So ma unikeza amabandu ayi 2 plus 10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhulona ngokuthi ingcosana. Umnumzana Reinhard Dube owemavuku ngomunye wabo.
Ngancedisa laphana nalaphana but $8 will last maybe a week for some days. But having ncedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobhe. Imajority ungakhangela ama-dollars ona layo asebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abarhola imali ne.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Israel lithi abantu abahlala eBeka Valley kwele Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israel lenza ukufana lisanda kungena eGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abe-Reuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. ELeBotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosisi esithi abantu abaningi bazamvotela okuza kwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amachuma esithupha usuka esigodlweni eHabroni. Eqeda ukuvota uMasisi uthe uleqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party, iBDP, lizanqoba ungasuye ube lesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this fashion about parliament. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngaphi ukuthi kungaba lohulumende womanyano? Siza kudla abantu. Ye kungaba khona ukuthi kube lohulumende womanyano ngomthetho, kodwa ngiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho lweBotswana luqhutshwa isikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu enjwayo amadayimani. Umnotho welizwe leBotswana ugxile kakhulu kumadayimani. Amabandla aphikisayo bachothoza leBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose eminyaka amachuma isithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation.
Njengebandla siyavuma ukuthi kulemgoqo egoqela ukuswelakala kwemsebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani okunye ngokwemvelo okunje ngokuguquka komkhathi, kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi iBDP kaMasisi isebenzisana leZanu PF ukuqilibezela kukhetho lolu, kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Batho njani ngoba batsathwethu
abantu sebezivile imilayezo yethu sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ibandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imbono yabeZimbabwe leBotswana idabuke phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sichuma okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana uthi vele uma kulo khetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lipi. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo lithole likusa.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade sabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe asebathatha incwadi zokuba abeBotswana ye-citizenship abavotela muhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanele Mhlophe ovotele eMoshupa lapho uvela khona uMasisi. Mhlophe owake wavota eZimbabwe uthi kuningi leZimbabwe elingakufunda kweleBotswana.
Ngapha ku is a bit different. Lapha ama-elections akhona they are just free. Akhululekile sibili. Ungabhoda around you can find abantu becampaigner be-exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotelwa zivalwe ngehola yesikhombisa. Impumela yokhetho lolu ikhandela ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Njani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempilakahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela lamaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa izalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance, unkosikazi Michelle Clark, uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengena esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health,
nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube lendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
The treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe, unkosikazi Poppy Ramathuba, usekhulume waze watsha ilizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobuletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpompo. Laye-ke uthi kufanele ohulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not living their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpompo ukuzokwelatshwa, kukanti lati silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
Whereas in South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
isizalwane sakwele South Africa njalo bona ngokuqoqo kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi linyathelo lihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomiti yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni yePhoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment yeSouth Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba le problem ngoba i-government yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadala. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadali isikoloni.
Umphathi ntambokatya lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi laye uke waluphatha loludaba ngenyanga ephelileyo. Esithi kwenziwa eZimbabwe kufana lobaba othuma abantu bakhe ukuthi baye kudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelo esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokhu cwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe Olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lweMelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imikhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana. Abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo ihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente yeSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa ezibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe ziningi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluza qhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama closing arguments ngesiNgisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.